Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 2 Mpandula 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ekuqhubekeni kokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, abanye sebebuyela ekhaya lanxa umumo lawo umubi.
Abaningi vele nje ungahamba emabhasini lapho uzobona impahla zabo sebezithumela ekhaya, abanye abanabafazi, abafazi babo sebehambile emakhaya.
Imindeni yabantu abalitshumi ethi izihlobo zayo zathathwa libutho le-5th Brigade esilobela ngo-1985. Isole induna yesigaba ngokuthi ithi kungakhulunywa ngalolu daba.
So abantu labana bakhombelisa umphepho wobubaba ukuthi ubaba angangenini, kawufana emlonini wakhe ukuthi angangenini, abisana nokhulu ugogo layo gogo esinye sana ukuthi angaphumi laphendlini.
Iqula lekomidi ebona ngezamabhizimusi kukhansile yakobulawayo lisembukisweni wezokulima we-agricultural show eHarare, lapho elithi liyedinga khona ulwazi ngenhlelo zokulima.
Sikhangeleleke lathi ukuthi edolobha lakobulawayo ngokuya kwesikhathi sifuyeke inkomo zesichangwe eplazini likamanisipala wakobulawayo. Yikho sikufundile kuningi, kanti sakhangela njalo lezilimo eziningi onjenyawothi lamabele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ekuqhubekeni kokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, abanye sebebuyela ekhaya lanxa umumo lakho umubi. Abanye batshele iStudio 7 ukuthi bayesabela ukuthi umumo uzokuba mubi ngamandla ekupheleni komnyaka, isikhathi uhulumende athi upha abanamaphepha e-special dispensation kumbe ama-exemption permits ukuthi babe sebelungisise amaphepha abo, ngoba nxa bengayekela ukwenza njalo bayabe sebeselizweni leli okungekho emthethweni. Sixoxe lomunye wasebeqoqa ukubuyela ekhaya, umnumzana Apple Khumalo.
Okay Chris, kube nezigameko endaweni ezihlukileyo esibhedlela esePretoria ne-Hillbrow Clinic ne-Rosettenville Clinic. Ube khona abantu bedudula abebevalela abantu bangaphandle ukuthi bangene bayefuna usizo emaclinic, bebevale emagethini befuna ukuthi umuntu ongena ngaphakathi eclinic angene ene-ID bamverify ukuthi ngabantu be-South Africa na kumbe ngama-foreigner. Ma ungela ID awuvunyelwa ukungena. Same thing eyenzakale ngale ePretoria esibhedlela, kwesinye isibhedlela sePretoria ngale elokishini bebemegethini besithi abantu abangenayo kufanele baproduce ama-ID. Kwasokusiba nesigameko sokuthi abantu be-EFF khona ngale Pretoria bangena kwasokuliwa, nesigameko esifanayo futhi ngapha e-Hillbrow nalapha eTilfontein. So e-Hillbrow babuyile kodwa kusabanga nodlame, kodwa lapha eTilfontein e-Rosettenville kube nodlame ngoba kugcine sokuphoselwana ngama matshe kwaba nomsindo omkhulu kakhulu.
Ngomumo wona lowo owukhulumayo, usuke wezwa yini abavela eZimbabwe abathi sebebuyela ekhaya ngenxa yakhona lokho okwenzakalayo?
Abaningi kakhulu abantu bakithi bathi sebekhathele ngoba isimo lesasikho sihle Chris. Ma uyavinja ukuthi ungene esibhedlela asithi mhlawumbe ulimele olunywe inyoka ufuna usizo oluphuthumayo, kusho ukuthi thwele uzofele emnyango ngoyiclinic. So hayi, baningi abantu bakithi abathi sebekhathele ngalokhu, and abantu abaningi abasasebenzi la. Isimo sibi lapha Chris, South Africa. So nami nje ngiyacabanga ukuthi fanele ngibophe zami ngihambe ekhaya ngoba angeke ngihlalele kulokhu. Mhlawumbe ngingatshintsha ingqondo uma bezorinyiwa ama-permitted, kodwa hayi, baningi kakhulu abantu abahamba ekhaya. Sengizwe sengikhuluma nabantu abaningi vele bathi bahambe ekhaya, abaningi vele nje ungahamba emabhasini lapho uzobona impahla zabo sebezithumela ekhaya, abanye abanabafazi, abafazi babo sebehambile emakhaya. So isisimo esikhona.
Alo-ke ngumnumzana Apple Khumalo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Imdeni yabantu abalichumi ethi izihlobo zayo zathathwa libutho le-5th Brigade esilobela ngomnyaka ka-1985 ngesikhathi segugurawundi. Isisole induna esigaba ngokuthi ithi kungakhulunywa ngalolu daba phambilini kokhetho ngoba kuzabonakala sengathi kukhulunywa ngezombusazwe. Lokhu kuphume kunanzwa ilanga lomanyano we-United Nations elisola ukuthunjwa lokucatshiswa kwabantu emhlabeni jikelele ele-UN International Day of Victims of Enforced Disappearances ngolwesibili. Umqondisi wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo, uthi bamanyane lenhlanganiso ye-Hill Zimbabwe Trust ukuqhuba lumbuthano endaweni ehlukileyo kule minyaka yonke ukwenqabela ukudilizwa njengenhlala yenza kwelitshe lesikhumbuzo abandise ukulibeka.
Njengenhlanganiso besise silobela lapho dasihlangane lalabo abalahlekelwa ngabazali babo abalokhu bengazakali abayi-10 esilobela ngoJackson. Bezibuyile izihlobo abantwana labomakhelwane besizonanza lolu suku. Abakuchiloyo basinikeze i-report back kwabahlangana lakho ukuyahlangana le nduna uMalisi. Lapho esihlanganele khona ayisikho kodwa sijayele ukuhlanganela khona ngoba izakhamizi zilokwesaba. Gcine sivumelene ukuthi kuzafuze siqhubeke sizenza lezi zikhumbuzo. Hlanganiso oda sisebenzisana okuthiwa yiHeal Zimbabwe. Kuhle ngoba siyabe zinhlanganiso ezilabantu abangaphandle kwesigaba seMandebeleni ngenjongo yokuthi into yethu yonke ibe ngeyabantu bonke.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso yeBheju likaZulu. Usithandekile uphinde waxoxa lezakhamizi umnumzana Nicholas Ndlangamandla kanye lomnumzana Dingilizwe Mkandla onguye owaya enduneni abachasisa ngokwehlela izihlobo zabo.
Nicholas Ndlangamandla kulimani kesilokela emaplazini abathathwa ngabantu ababele mbhubhu kuthiwa umilisofu Ndlangamandla bethi ngothi isitshengisa indlela eya emgwaqweni ephuma ngekhaya bahamba ngokuphela sathi ndangasababona athi-ke kubazitsho ukuthi kwakusisa sasangolesine nangazisiyedida inkomo zazihambele eceleni komgwaqo ngokuyindlela okuncane kubalekela amatshe. Ngangizinkunzi sibongolela ngase ngifika khonapho ezongolela khona ngabona igazi elalilapho kwatshengisa sikuthi kuhlakala abantu ngazabulawelwa khonapho kumbe kwenziwani. Kodwa-ke into eyayikhona ligazi eliningi namaphakede egwayi amagwayi bonabo abantu ababebatshaya kumbe bekuwanjanjani. Umbhalane kwamdada esemzini wakhe nangasindawonye kodwa hhayi sitshiyeni iguma lithiyeni. Aza kutshelwa ngumkakhe ekuseni esithi nawami lapho ungeni tete elisuku ngabantu akaphenduli kyoti. Hhayi kuwuhlungu lakatesi-ke ngingakukhumbula kuhle kuba buhlungu okwakasikwazi lokuthi bayalahlelwa ngaphi kumbe kwenziwani.
Ilizwe mna ngudingilize Mkandla, uDingilize Mkandla ngikhuluma ngisisilekela emaplazini kuhalitetheze lapho enkhoa. Mina ngingumzukulu engizalwa ngumkandla omunye wabadala abahambayo. Abadala mhlazana bethathwa wade ngikhothwana phikili ngoba into engangiyikhangele abantu laba bafika ebusuku baqonda endlini kakhulu logogo lapho abalala khona. Angithi nomthindi waba lapho baye kwathina abadala ubaba nomama bacina sikevukile kanye lathi sathake sivukile saba ngabantu sesiphandle sibona zinto ezenzakala khonapho. So abantu labana bakhombelisa umbhobho wobaba ukuthi baba anganyinyeli bawufake emlonyeni wakhe ukuthi anganyinyeli. Babisana lokhulu logogo la igogo ethinge sanda ukuthi angaphumi lapha endlini. Babisana naye bamdonsa waze waphuma naye waphandle waba yikumfosa wabo bomdonsa behamba naye bangena la indlela ethiwa ngikhaya siya komakhelwane indlela encane e-private road evelejenisa ukuthi abantu babaeza babe nomuntu wesigabeni owayesani esazi izulu lezindlu laphela khona abadala. Bahle kwaba yukuhamba kwabo ngoba basuka bangena komakhelwane bathatha futhi umakhelwane ukhulu umakhelwane khonapho ezenza ngikhaya. Kwakusebusuku ufika kwaba ngabo 2-3
wakathi siyakusa kwezokala zedaba sonke wafike khala kubani kubanda kubani uthethe kubani uthethe yikho ngwafike sidichaze kanye ukuthi ngedirection abaphuma ngayo bawe-direction lapho bawuguma khona izimoto emhluku yikho okwabonakala khona lapho okunabathuthuthutu khona wakule gazi khona lapho esasibuthana khona lasinye siyazama ukufaka khona itomstam lapho yayithathwa khona.
Kusukela lapho-ke kwahamba njani? Akuzange kube lo dletshana kuze kube lalamhla?
Awudletshana ngitsho ngoba i-very dangerous akala into leyo. Abadala besigaba babopha isepho sokuthi kakuyo epolisi kuyeripota but ipolisi ayizange yaze yarisponda ayizange yaze yabuya kwaphona kuba into eripotiwe but
liyake lihambe yini kule imbuthano ye-National Peace and Reconciliation Commission?
Ngapha esigabeni sakithi asizange ke siye kuleyo mhlangano owe-Peace and Reconciliation. Into esiyenzileyo lasi 2 months or 3 months ago siye saya endimeni induna yethumalini ngemva kokuba sisiziye kuthiwa indaba yegugura wonke yabadala abahambayo ikhokhelwa zinduna kodwa induna yasithindina yathi yona leyo nto iyayizwa njalo okwakathesi uce ukuthi abantu besine ukukhulumisana ngayo leyo ndaba ngoba khathesi sikhangayo lokhethu zakuya kukhethwa ngomnyaka ozayo. So izaba ngathi siyisebenzisa njengokuikhona njengesikhadi zombusazo yikho-ke sahlangana sanika njalo ifeedback kwabanye abantu abangahambanga endimeni nakuwo labo ekhuzwayo ukuthi
uyasuthiseka ngokukhulunywa yinduna yini.
Le nto ekhulunywa yinduna mina kayingisuthisi kayingisuthisi ngoba isenze ngathi into yakhona into engenamsekelo izolo kanye ofuzwayo besiye ngapha kithi ngade ngiholwa umuntu esiyona umuntu lo oyesesa wose kodwa umuntu lo uphethwe abantu ikakhulu mina akezindlu lezo ezahanjelwa ngabadala abadala ngabatholanga umuntu ngalolu muntu ngangithi ngeza ukuthiwa khona uthe izinto ebantwini beyifuna yini impi abantu bathula ekucineni nawathi impi yakathe siyayihluphi umuntu angasipha siyamlanda ngaphi emzini wakhe ebuhlungu okuwukuthi lento ingathi iligugu kubo kanti siba singathi sisaba ngoba yena onongasekho.
Alo-ke ngomnumzana Dingilizwe Mkandla. Njalo sizwe lo mnumzana Nicholas Ndlangamandla bebexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Asenelisanga ukukhuluma lenduna yesigaba ngalolu daba. Uhulumende uthi udaba lwegugurawundi lulungisiswa iCommission yeNational Peace and Reconciliation. Ikomiti yomanyano wamazwe ebona ngokuqeda inketabetshabi e-United Nations Committee on Elimination of Racial Discrimination ikhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi alungisise udaba lwegugurawundi njalo abaqhuba imbuthano ngalolu daba bengahlukuluzwa. Iqula lekomiti ebona ngezamabhizimusi kukhansili yakoBulawayo lisembukisweni wezokulima we-agricultural show eHarare lapho elithi liyedinga khona ulwazi ngenhlelo zokulima ezingathuthukisa ipulazi laleli dolobho. Epulazini lakhe umunisipala wakoBulawayo uqhuba inhlelo ezijiyeneyo ezifana lokufuya inkomo, imbuzi lezinye inyamazana. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ukhansila okuqulaleli umnumzana Edwin Dlovu othi ulwazi abaludinga kakhulu ngolokufuya inkomo zochako.
Sikhangeleleke lathi ukuthi ngedolobha lakoBulawayo ngokuya kwesikhathi sifuye ke inkomo zochako eplazini likamunicipal wakoBulawayo. Yikho sikufundile kuningi kanti sizakhangela njalo lezi zimo eziningi onjengenyawuthi lamabele sakhulumisana labayenza inhlanyelo ekhona inhlanyelo ezingadliwa yinyoni safunda okuningi nje kakho-ke besitshengisa ukuthi le inhlanyelo ilungile ngoba inyoni kazizi laze livune nje lingazange likhathaze zinyoni sayithokozelela kakhulu lathi sizayizama-ke eplazini lethu njengedolobho lakoBulawayo.
Ekhathesi sikhuluma nje lilimile yini eplazini njalo isifuyo yebo ukhulume ngembuzi lenkomo kukhona okunye?
Sifuyile sibili silembuzi silenkomo aziningakhulu eplazini sifuyile ye so besesikhangela ukuthi ngokuya kwesikhathi-ke sifuye ke le nkomo zochako yize besingelazo.
ziyalilethela inzuzo mpela idolobho liyazithengisa lenza njani?
Yasuka isikhathi sokuthi senze i-public auction zethengiswa ke lezo nkomo ngobuningi. Sithole imali encedisayo ukuthi kwesinye isikhathi nxa imali yokubhadala isebenzi ingeneli, sasithengisa inkomo khonapho senelisa ukuthi zisebenzi-ke zihole zithole imali. So iyancedisa kakhulu sibili uhlelo lokufuya inkomo nje edolobho lakoBulawayo.
Izakhamizi zona kule ndima eziyidlalayo yini kunhlelo zeplazi lezi?
Yeah, izakhamizi kusebenzisa laba abalolwazi kwezokufuya, abalolwazi lezokulima, basincedisa ngokusinika ke amacebo lembono ephathisayo ukuthi sifuye njani inkomo, silime njani. Kuyasiphathisa kakhulu, ikanti njalo silime engwebu breweries layo i-customer enkulu ekuthengeni-ke amabele aphuma eplazini kunye lomumbu. So hayi, izakhamizi ziyasincedisa ngalwa lezi ezilolwazi lokufuya, lezi zolwazi lokulima.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ukhansila wedolobho lakoBulawayo engowebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald liledaba lokuthi uMongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana usegcizelele amazwi akhe okuthi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF kumele zesulwe ngoba ziphazamisa hatshi eleZimbabwe kuphela kodwa isigaba sonke somhlubulo wezansi yezwekazi leAfrika. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi imiziphose yonke esiqinti seBhemba eCholocho iphakathi kokukhanya kulandela uhlelo lukahulumende olwamandla kagetsi elanga awesola phansi kohlelo lweRural Electrification Agency. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, siyabonga izindaba ezinhle, izindaba ezingela kwehlukanisa, izindaba eziphatha iqiniso njengoba linjalo. Studio 7, ngicela abantu ngilamike ibalwe yami, ngicela yamike ibalwe lapho ekuseni, ngicela ke ibalwe. Ngithanda ukukhuluma ngendaba ye-MRP. I-MRP libandla elimangalisayo, ibandla elize ukumela abantu bakwaMthwakazi, abantwana baka Mzilikazi, abantwana abahlupheke kakhulu, abantwana abaswele ubukhokheli obuqotho. Bangamafitshane, ngithanda ukuthi ngithi mina bantu bakithi bakaMthwakazi, phaphamani sizwe sikaMthwakazi, like livuke libone lithalaze linanzelele ukuba kuyiwa ngaphi, kuvelwa ngaphi Mthwakazi. Into ekhona bakithi ukuthi umuntu wonke kusafanele abe nekwazi ukuba la avela khona wavela ngaphi uyaphi. Okokuqala, ilizwe lakithi kumele sikunanzelele ukuba lalivele lingahlangananga iZimbabwe ingakabi khona before 1923 lapho kwahlanganiswa khona, kwenziwa khona i-referenda. Nxa umuntu engazi imvela yakhe, engakwazi la avelela khona, kuba zima ukuba into ayikhulumayo ibekwe bekwazi. Nanxa engazisokubonakala akakwazi ukuba alungisise njani, ngoba phela i-background yakhe engayazi. Yikho-ke abantu bakithi ngithanda ukuthi ngithi mina ngamafitshane, okukhona njengamanje kwahanjwa kusuyazinyela. Nxa uhambe usiyazinyela lehlukene liyimize mbili, lingabulala kufanele lisheye, lihlale phansi lisheye ukuba nyamazane selibulele, ngoba suke liyidlela ndawonye. Umuntu lo muntu lomuzwanga ngibo lapho kufanele ayidlela khona ukudla akutholileyo, kumbe ngithi mina mhlawumbe lokhu asebekujimbile. Nxa bevela egangeni-ke unkomo labo Mgabe, kwakufanele omunye akhumbule ngakubo, aphethe iqatha elitholile.
Linjani basakazi, linjani basakazi, uNdlovu okhulumayo mfana. Hhayi, siyabonga konke okwenzakalayo okukhulunywayo, kodwa ubunzima bukhona mani. Ilizwe lakithi leli kokhelwa ngabantu abangenabo nembeza. Mina ngihlukuluzwa kakhulu indaba yabakhokheli laba akuthiwa kufanele bakhokheli kuba bakhokhelele indaba yegugurawundi kungamasophuku labo lezinduna yabayibo ababulawelwa abantu. Abanye bangikhona abafuna ukukhokhela lezo nhlelo yibo abalezi hlobo ezabulawayo, kodwa bajike futhi babe ngabantu abakuthatha lula nxa abantu bekhuluma. So laba abantu besishoneni into abayenza bevele beyazi ukuthi bafuna ukuyenza, uthi akhangene ezikolo khona lapho bebathatha abantu babo bebafake ngoba abakithi bengekho abafanele befundise lapho babulawa. Awusobhuku bakumele lezi nduna zikumele khona lokho kucommunity. Nxa ufanele ukhuluma ususiba ngumuntu omubi, akula lapho esiyakhona thina abantu besintini ngoba sibrijwe. Yona laba abemdabuko abathi bangaphiwa ama-50 kg embubhu bezwe kibo sokuhamba ku-right, akula lapho esingaya khona. Ngisho uba ngumuntu omubi kiwo ma ukhuluma ngendlela nje, ngoba le ndaba egugurawundi nxa ikhulunywa ngendlela ekhulunywa ngayo yilabo umthwangwa bonabo kumbe ngobani abakukhulumayo khona ngapho besithi kuyakhulunyelwana yadlula. Abantu silezilondo ezingaka, so kuba buhlungu kakhulu. Thina kithi ezikolo kulama-mass graves amangcwaba abantu abaningi abagqitshelwa once at a time bezokuthatha ngendlela elula kangaka. Uyabona ukuthi vele kakulabudlelwane phakathi kwabantu labo. Abantwana bethu kade sibafundisa into ezingazwakaliyo esikolo la ngendaba yakhona lokho. Kunzima, kubuhlungu kakhulu lokho.
Sanibonani kustudio 7 linjani basakazi
nani balalela.
Mina ikakhulu mina into engathi iyanginyanyisa yiyo le yokuthi abantu bakithi abasebenzi, kugcwele abantu besishoneni emzini yakithi yowamakhansila. Lento izophela lithanda lengathandi izophela. Lonke lina elikhulumisa indebele siyakwazi ukuthi lingabantwana bamashona elazalelwe emandebeleni, elikhuluma lichothozi MRP. Lonke siyakwazi lingamashona lakhulele esindebeleni, akusimangalisi lokho. Nayo futhi iStudio 7 inobandlululo lubi, kungani vele sizogcina siphuma ekuthini silalele thina abanye abantu ngoba masimameli news zakhona yi-CCC yizanu, yi-CCC yizanu, saze sakhathala. Amaphathi maningi silabo Zapu, silabo FF, silabo MRP, sinamaphathi amaningi esingawalalela esithanda ukuzwa ngawo ngaphandle kwayenale izanu le-CCC. Sikhathele, sikhathele. Kuyakubonisa ukuthi lelo iStudio 7 asiyo yethu ngeyamashona. Kuyasibonisa straight lokhu, akuyabonisa lokhu. Hhayi vele mina ngani sifuna ukunginenga, ingani vele sifuna ukunginenga iStudio 7. Agcina sakumameli lokhu. Lokhu kumele ngikhulume ngoba ngikhuluma iqiniso. Asisamameli lutho. Sisisi zwanu, sisisi zanu, kuyadina. Yikho kwayenza abantu beZimbabwe begcebe asalaleli iradio yeZimbabwe ngokuhlala ikhuluma ngeminda, iminda, iminda. Abantu bagcebe asakumameli konke lokhu, zaye sagca sichiya ukumameli iradio yeZimbabwe. Yikho-ke la khonokho elikwenza kwabo kustudio 7 kuzoxotsha abantu, ikakhulu ngapha kustudio 7 sesindebele. Hayi hayi, dina lokho sikhathele.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kodwa-ke ngicela-ke ukuphendula umlaleli othi yena kasafuni ukulalela iStudio 7 ngoba sihlala sikhuluma nge-CCC le ZANU-PF kuphela. Hatshi, asikoqiniso lokho. Nxa abamanye amabandla ikakhulu abe-MRP bele mcimbi, siyabapha ithuba, sihlala sikhuluma laye la umkhokheli wabo umqondisi Moyo, sikhulume labanye nje abebandla lonalelo. Yikho ke sisithi hayi sikoqiniso, thina njenge-Studio 7 asisekeli hlangothi. Siyabonga. Kwezemelika, umongameli Joe Biden usesole owayengumongameli umnumzana Donald Trump labasekeli bakhe esithi bafuna ukubuyisela inqubela phambili yelizwe emuva. UBiden wethule umbiko lo izolo ntambama esigabeni sePhiladelphia emkhankasweni wakhe wokudinga usekelo phambilini kokhetho oluzayo ngomnyaka ka-2024. UBiden uthe uTrump labalandeli bakhe abazithi iMAGA kumbe Make America Great Again bale abalandeli isisekelo sombuso welizwe. Ophendule amazwi kaBiden umnumzana Kevin McCarthy emele ibandla lamaRepublicans usole uBiden esithi kumele axolise ngokufanisa abebandla lamaRepublicans labadlulisa amalawulo abathiwa ngamafasist. Ukuhlaziya umbuso kamongameli Joe Biden sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi ngokubona kwami ngizikhuphe njengomuntu independent okhangela from esibangeni sokuthi angisom Republican and some Democrat. Ngingumuntu nje okhangeleyo, ngikhangela amanamba akhe. UBiden mina ngibona ngani uyawanelisa umsebenzi ngoba wenza okufunwa ngabantu abamvotelayo. Nanku inamba zemsebenzi abantu abasebenzayo, abantu bale kube qhatshwa. Eyinye indlela yokuthi ubone ukuthi upresident uyanelisa ukuthi abantu bathole imisebenzi. Siyakwazi ukuthi ezindaweni zethu lapho esebenza khona eziningi, silalo khona ukuthi kuthiwa kule shortage yestaff, siswele abantu bokuqhatsha. So kuthi imisebenzi mningi. Nxa ufuna ukuthi uyasebenza lawe ugijimisane lezinto ezeyikonomi, waneliswa ukubhadala irenti, uthenga ukudla, imisebenzi khona. Then okwesibili ukuthi njengoba ngisitsho ukuthi kuyaba kusiya ngokuthi ungubani, singananzelela ukuthi intengo yamafutha ohambisa izimoto ike yakhwela yaya phezulu, kodwa kathe sesibone amaviki edlulileyo iloku isiya phansi. Kodwa ungabuza umdemocrat uzakhala ye ngenxa yokuthi zikhona ezinye izinto eziphezulu ezinye. Ungabuza umrepublican kasoza akutshele lokuthi intengo yana ye-fuel iye yehla. Mina njengomuntu ohlala kuleli ngibona ngani uBiden uyazama ngoba iRepublican Party ikhangela abaphezulu abalezimali, iDemocratic Party ikhangela abaphansi labantu abadala abangelazimali. And yibo abantu abangafinyelelwa ngama-polls ngesinye isikhathi esiningi. Sizabona nge-election ezayo, kodwa mina ngibona ngani uBiden umsebenzi wakhe uyawanelisa, whether ngumsebenzi ophakathi welizwe kumbe udlelana lamanye amazwe, ngibona ngani uyawanelisa.
Alo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi yecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington State khonapha kwele Melika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela eziphakeme.
Isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ekuqhubekeni kokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, abaningi sebebuyela ekhaya lanxa lakho umumo umubi kakhulu. Imdeni yabantu abalijumi ethi izihlobo zayo zathathwa libutho le-5th Brigade esilobela ngo-1985 ngesikhathi seGugurawundi. Isole induna yesigaba ngokuthi ithi kungakhulunywa ngalolu daba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi lingakhohlwa ukuthi nxa lifuna ukuthi lilalele njalo indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Nasidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo kumbe namhlanje ntambama ngo 7:30. Igama ngo Chris Gande, ngilifisela ke impela viki elithukela. Asidibanele.